Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 Nkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku wobulawayo lapho abathengisa khona ucansi.
Ngiyangulala namadoda
ukuguqulwa kwomthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oyiprivate voluntary amendment bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edale lephalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange.
Hayi, ephalamenti bonke babona kulunge ngayibe khuluma ephalamenti babona ingani into elungileyo.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni uzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo injanji amagceke endizamtshina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku kobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13 iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa lithona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba lokuxozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba. Abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube oleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala namadoda njengokombona. Kufuneka imali nje. Ukudla endlini kuyakufuneka imali. Ukuthi ngigeze ngenzeni ufuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Kwafuthela umuntu yalo ubhadala. Kumvuthela omunye umuntu vele okufosayo. Abe kufosa ukuthi enze into ongayifuniyo maybe.
Ukhosana Patience Phiri ule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sehlukana nomkakhe yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lemuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Sedinga imali yabantwana, imali yabayimingcina abazali, ngimkhanyela abantwana, umama yimbuba bendlini, so le renti konke kwangikhanyele. Umsebenzi ngawuqala ngemva kokushumendo. Ngasenshumendo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi ndithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokutshiywa isihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaniswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ile 14 years ayinenkanyela amadoka sisiwami sisomabhuva, so ayila option. Abanye bayayala bandila ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Manje kwenza kuzobe nini?
Khonapho angikwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwanisa omunye uyakwanisa ukudawulela i-protection but abanye bayafuma sibili. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwa kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinathra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantu bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and over abuse, abanye bebaleke emakhaya sebesiye esitridini, abanye lawo baleka be cross ama border besiye ema neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana lalo thina njengesizwe seZimbabwe ikakhulu lapha kobulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazeni njengecommunity yakobulawayo ukuthi bakithi asisizeni lawa abantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna uncedo.
Eminyakeni eyadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa, kodwa kukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bangagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-inspector Bendiko Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa kobulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrive ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa, ngoba i-age yomntwana may below 12 years ulakho ukuthi ubotshelwe irephu. Ubuntu bethu singabulahli, ibulawa ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubo luyaphambili kwele Zimbabwe, imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sebebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukiswa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolo ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo, injanji, amagceke endizamtshina lokunye. Osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zakhe, njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo. Lokhu kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo, njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu daba zingacaci. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Umnumzana Ndlovu uthi lanxa imizamo kahulumende ingaba mihle kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
Okweminyaka eminingi edlulile iZimbabwe ibele ibisenkingeni ngendaba zomnotho welizwe, kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuze uvuke. Siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo. Owedlulayo mhlawumbe ikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela, abantu bona sebefuna ukulungisa, bafuna ukuyinvesta. Kwehlula lokho, kodwa-ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela, kungathiwa ngesilungu desperate. I think isokuyindaba mhlawumbe futhi ama-elections enza ukuthi, njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le eyamabhenki nokubolekwa kwemali, lalokho sokutshintshiwe ukuthi ukuthengwa ngaphandle kwelizwe sokungangena nje mali akungabhadalanga ijudi. So ziningi izinto ezenzakalayo. So kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelele, lokhu akusuze kuphumelele. I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba into enhle mpela, babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphume into enhle. Kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sivele sikubone iminyaka eminingi edlulile. So I think oqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumana.
Sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe. Intengo yempahla iyakhuphuka izitolo, imbadalo yama-school fees, abantu bathi akusaphileki. Kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe ube ngcono?
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje, ngoba kunengi okungahlanganiyo kule politics yelizwe. Kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje, njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabo Mthuli. kodwa isidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona babayibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi asozomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption ephakathi kwelizwe lento ezifana nalezo so ukuthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje ngiyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangela ukuthi uhlakaniphilise amshukiseke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethu uyakhona ethu uyangena le ndlela athole ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethu uyakhona ethu uyangapha athole ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so inzima le kunenge okungenayo okuphambanisayo yonke lento kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigamba esokuphetha nje bayasho futhi lapho ukuthi temporary so ngeke umuntu abekwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa. Ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lePhalamende wona ahlaziye lumthetho kabanzi kuthange. Abebandla leZANU-PF bavikele lumthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kwinhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bathi lumthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga le-CCC unkosikazi Jasmine Tofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lumthetho awumelanga upasiswe.
Bona nayibe khuluma uhulumende uthi yena abantu laba bayenza inhlanganiso lezi ziyenza ama-acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla wona lawa ayanceda kakhulu ama-organizations lawa ayanceda kakhulu abantu okuthi bayenze izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma-school fees projects ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende efuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona uhulumende iyenze mzamo uphi ukuthi bazancedisa abantu njengoba kathesi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngaphi izinto zonke lezi so ikwesi esikusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo baswele njalo unedo.
Bakhona yini abameli beZANU-PF ePhalamende abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho?
Hayi, ePhalamende bonke babona kulungile ngayibe khuluma that is a parliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngethi and wonke umuntu mele akulandele khonoko so akula muntu osole ibile kodwa okumangalisayo nje ama MPs eZANU-PF ebonga ukuthi ama NGOs yawabonga ayasinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayasincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende ulalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho okuthi azivikele so thina sithi isimumo selizwe silakho ukuthi manxa kulomuntu kumbe ibandla or iorganization ephambanisayo kukhona esinqumeni sokuthi bangagezisa abantu bona lapho. So indaba bengasebenzisi khonoko. Omunye u-MP uze wakhuluma esithi khona awusoze utshise umuzi ngokuthi kule gundwane phakathi. So yikho esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bakhezi basole ama-NGO. Singakhangela lathi thina ama-MPs even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama-owns kuma-capacity building, even sisenza umsebenzi we-constitution siphuma phandle sisenza ama-public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama-NGO.
Umthetho lo ungathi ukusukusiphi isibanga ePhalamende andubana upasiswe?
Hayi, okwakathesi usadebatewa.
Unkosikazi Jasmine Tofa ummeli wesigaba sako Bulawayo edalela ePhalamende njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America as the Washington DC.
Manje usikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyaratso esikwe indebe lamakhala. Imuli yakuPatricia Mija wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minembili 48 isimise umngcwabo wakhe. Kusaxwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa ukutshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni eyokuthi ngoba batshengisela nyakenye. Amanye amatitshala abikwa ethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu laba basemaplazini. Laba bafowethu basemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebenefithi babuyele emzini yabo emakhala basuka khona. Ngoba emaplazini kulendlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu laba behlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi mabe kichwa ye compass wethu lokho ukuthi abelungu ilizweleke leZimbabwe ngelethu yebo ngelethu but kulendlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngunkomo ukuthi singabaqoshi la abantu asihlaleli labo kathesi sikhala ngama sanctions into esasiyazi ukuthi izasihlupa ekugcineni ngendaba ukuthi abantu bezano bona bazitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula abelungu angeke uhlakaniphi ukwedlula umlungu yabe ungubani kathesi laba akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe kayikho into ekhona esiyibhekile kathi abantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani. Asizibuzeni umbuzo nalokhu ukuthi basu iZimbabwe isikhathi buswa ngabelungu besisuta sisonke kona lapho ngoloku kuncane kade besingiyakona. Akufanele ukuthi kathesi siswele imali kasila mali angazi ukuthi singakhubala sithi yini. Abaphume laba basemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahala ngalo nto iyenzayo.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani madoda womthakazi bantu wesintwini. Hayi bengithanda ngibuye ngudlovu lapho ubuya elupane omasayi elupane. Hayi bengajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami ke ngibisa umbono wami. Hayi nabafowethu into bengiyibona laphana kuleya lizwe lakithi siyalithanda ilizwe lethu ngempela. The most inkinga yelaphana ekhaya iphathi leZanu PF. Mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonkene isikhase le iphathi le AACCC yiphathi engiyibona mina ingaba lakho amandla ukuthi ikhiphe iZanu PF. And then ke uma ethe waphumelela yaphumelela ngiyalungela umfana omncane lo yikho lapho sizohlala ke sibone sintshela ukuthi hayi sifuna kube lokhu kube lokhu kube lo ngoba uma angibone ngiphathe ngakhiphi izalo izalo angibone the most problem lapha ekhaya sigcwele mazonke zimazonke izihleki zamazweni wonke the most problem ekhaya lapha ekhona izanpiwe asikhizame sichathele umfana and then from there uma sethe waphumelela izalo singekho in power sesizobona ukuthi senzani sikhulume nathi besifuna kube lokhu kube lokhu lo lo mfana lomncane uzo understand akafunda namakhetha lase madala how many years making power 40 something years lo umuntu sengufasa eyindoda still there been nothing ayikho into abayenzayo bafowethu mina ngowami ngoba bengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sichathele umfana yabo so bafowethu ukuthi ishona mhlobo bani asikufake aside ngiyabonga bafowethu ngiyabonga kakhulu but ngiza into eyiwazi keep any caprice le izihluleki lezi sicabangele abantu abayethu abazokhula
livukile bantu bestudio 7 ngiyalibingelela lonke kusobo sana ezimbabwe yazi sithwele nzima ubaba lo osithiwa ngumlangwakwa amadoda hayi sithwele nzima khayile sositela ukuthi yena ole mali ahamba ezithengele ukudla e-South Africa uyamkhiphela ijudi kambe utshoni singaholi imali siyathenga e-South Africa thina sihole ibhonti mina nginje ngumuntu owasebenzayo ngihole ipentsheni kodwa imali amayikho ngitsho ngathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe ukudla ngiyalamba ngilalutho angilawo lo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu into nje ezihluphekela edlanzima ngingakamlangwaga amadoda thina lizwe esisebenzele kangaka kambe ozawuvotela ubaba lo uyabe phila yini nomerika ngangcono kuphele lokhu ngangcono kuphele sibili bayane ukuthi orekileyo ngangcono kufiwa abalutshwane bazosala behlezi kuhle kulalokhu esiphakathi kwakho sihlobo zami mina njengami ngikwanile ngiwugogo le 63 years angilalutho ngisihawula ngisola khona ukudla ngilakho khona khonokho ngemadlelana okungatshothi kodwa ngizibuza ukuthi waye ngasebenza kangaka waye bengangeze imali yami ngazangeze emalini lezinsukhona ichaya okuwukuthi ngeziki ezako yabo ngelalutho hlobo zami asihlakaniphenini kubi la
sanibonaka kwu-studio seven okhuluma uDubezela uFokandlovu buya khona ngasegwanda laphana yeyi hayi kumnandi lana emhlabeni bafowethu kumnandi kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje ngemzuzwane heyi basakazi ba into ekhona lapha izimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli le mimoya emibi cabanga abantu babuya khona ngaserwanda babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe lapha abanye babuya ngase-etopia babulela abantu babuya bagcina ngasezimbabwe ngenxa yakhe umgaqo akayisoli ngegugrawondo uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasosha ukuthi azobulala abantu ngegugrawondo enaye umnangagwa libhizi lithi liyamvotela bafowethu nonke lithi livotela izamphefu nisendlebeni zenyoka yabona indlebe lisemlonyeni wenyoka kahle ngalibeka ngezinye indlela bafowethu aliyazi lo mnangagwa lo ubulala ilizwe lizohlala likhala njalo bafowethu lizameni ukuthi livotele elinye iparty elingasiyo le zanupf izanupf mina angisho ukuthi njani angeke ngivote bafowethu afuna ukukhuluma amanga empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibe lokhu ngiyavota mina ngavota mhlampe sokushintshile ilizwe ukuthi hayi sokushintshile nje lapha sokuyavota nje sokuyavota hayi lami ngabukhona ukuthi ngiyivote kodwa bafowethu lehleli le mikhokha le mimoya emibi ukubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu ezimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda la amabili abanye obuyerwanda lalo obuyeetopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathiwa ukuthi bakhona baningi vela abantu abagciniwe khwamphana abantu abayazakala hayi ngiyabonga
e-studio 7 salibonani livuka njani labalaleli hawu ngiyaphila e-studio 7 hayi abe e-studio 7 bengilesi ifiso sokuthi lingabalaleli la abantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama-audio akhona lingawafaki emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhliziyweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume e-studio 7 bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be-studio 7 i-studio 7 i-station esizimele sona sodwa e-America so wena oyabe usithi kona e-studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu ama-parties wabo like komthwakazi ngisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona namashoni amandla la ngithengima ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakatshele ekhaya ngiboya naka amashona athandana amadoda wodwa ubaba weshona uthandana nom nomunye ubaba weshona. So kuna lokho sikugqakezele nathi nalako umthwakazi sikuvume sithi ku right na. Ba ku right chona wena othi singakhulumi thina abantu bakho umthwakazi. Chona ukuthi ku right. Bali sithi ku right okwenziwa amashona. Eh nibalandele ku right. Mina kodwa la ngithi komthwakazi angikaze ngizwe kuthiwa kona uNdlovu ubaba uNdlovu dandana nomunye ubaba uNdlovu. Eh lisale kahle.
Salibonane ku Studio 7. Kunjani baba Ntunga? Hayi mina ngiyabonga ukuthi amakhombisi ephendukile bani. Kodwa amakhombi Ntunga wena njengomuntu intantele izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi kusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawa ngendlela lawa ayesenza ngakho. Wawufica ukuthi kwesinye isikhathi labo bona kabasazweli thina. Bona baba sebekhangele inzuzo ebuya kubo ukuthi nxa le imali ebuye kuye abeyikhulumile ingaphenduki abengela ndaba lakho. Ufica ukuthi kwesikhathi bona lapho siyesebenza labo uWindi ngoba uWindi yiba sebekhweza izimoto. Kanti ke uhulumende laye abesezama sezwa ngokukhala kwethu. Abesesithi hayi zonke imoto ngcono zingene ngaphansi kwami ngizicontrole mina. Khonokho kathesi sokuba sosiba buhlungu komunye owayebengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini. Ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje. Uzafica abapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lathi. Kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le charge yesibhadale naleyo. Siyakubongela ephendukile amakhombi kodwa abachiyi ukusebenza labo uWindi basebenzela uhulumende abantu bamakhombi. Ngoba lathi esigadi izimoto
Studio 7, Studio 7, siyalibonga kakhulu Chris Gande, Ntunga Mili, bonke bantu sithandekile emhlanga, awupreksi DC, futhi asuze ndibonge lo ngabonga ezizwe kunye wenkosi, andiswalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalutshwana, ngifuna ukuthi ngicela ibalwe, liyazi amajaha la akhulumayo lawo, ngiyasapota lawo, ake simeni ukuthi ngakuthiwa silime insimu enkulu, ukuthi nasiyana insimu limanini, ulosifuna ukwenza kuyingadi, ulosifuna ukwenza kuyingadi, asibambanenini sonke sikhipheni lokho kukhona. Singasusa lokho kukhona ibandla leli kodwa singalisusa siliquphune. Izicelo zonke zokuthi lifuna kuqunyile izwe lenu phakathi lisenzelwe amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile. Ilizwe selifree kuye wonke umuntu but okakathesi lingenza khona lokhu. Hayi inkani. Siyalicela abadala amahovethi kusukela 1980 libuye ekhaya. Abaningi bemsebenzi ebafa bengayibonanga inkululeko. Lokho lisithi hey lingavota uChamsa siyabuyela egangeni, singavota uChamsa siyabuyela egangeni. Badala ngiyacela shuwa. Seligugile mawuvethi sigugile bakithi. Kambe umsekhwehlele zebambelele esigodweni sesigugile. Khona kokuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama. Kasibekezeleni 2023 sivoteleni uChamisa. Okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanwe elolaka ebulalayo izigebengu. Yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlulumbe simehlule.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela eleJapan leSouth Korea kusasa. ELeNorth Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombhubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kweleSouth Korea. Lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela weleMelika balimuke okungenzakala. Kolunye njalo udaba, amabutho akweleRussia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akweleUkraine empini eqhubekayo. Kumfanekiso kamabona kude, amasotsha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze ezithendeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa izikhali, ngabe uPutin watshaya wavala ngelanga elilodwa. So kuqakathekile ukuthi iMelika lamanye amazwe babe belokhu beqhuba imali siya eUkraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba abagonjolozelweyo kumele badle, kumele baziprotekthe. Ngileqinisa ukuthi kufanele ukuba lezikhali abalazo kumba bazithengayo kwamanye amazwe kumbe imali that ezimele zimaintain i-government ukuthi even kulezinye indawo lapho ku-safe khona ukudla kungashoti. Abantu abanelisi abanjengabonesi lamasosha babe behola ngoba nxa kungathuliseka nje zwi ngenxa yokuthi kakulalutho olwenzakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda. UPutin azibukutheli nje azithathele ilizwe lakhe alibisele libe yi-part of Soviet Union. Njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ivalwa ngamaquba ukuthi imalini. Some of it is kali. And singakhohlwa ukuthi iAmerica has industry enkulu yenza isikhali. So lanxa economy lekade sikhuluma ngayo isibambi ingani iyajeka. But iAmerica yenza imali, especially ama companies lapha abalungisa izikhali. Ngoba imali zangkhona zona ezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo, siyaphambuka sihambe sethenga izikhali. So imali ephiwa iphinde kuye lesikhwameni seMelika ukuthi i-economy ibiloku iqhubeka siyaphambili. Ngoba ungeza ukuthi lapha abakhuluma khona ngezikhali ukuthi in the process impiye ye Russia le Ukraine iqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwethu isikhathi asavumi ukuba